Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 ngcwabakazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa abumbe umanyano weMDC Alliance ngempela viki ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Awuzozithatha imali yelizwe engaka uye yakhi iyunivesithi ze nelizwe lakho abantu belandile akunamali ezweni akulanto ekhona yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilizwe mhlobo bani.
Ukusungulwa kwekolleji leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu yena othi uhulumende udlalisa imali.
Inkampani yeKentucky Fried Chicken, KFC, ilandula imbiko ethi iqeshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekhefa layo elisanda kuvulwa eBradfield kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa asungule umanyano weMDC Alliance ngempela viki ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare emhlanganweni okhokhelwe ngumnumzana Morgan Tswangirai owebandla leMDCT. Amabandla la abalisa leMDCT, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iPDP, iZANU Ndonga, iZimbabwe People First, iTransform Zimbabwe kanye leMultiracial Democratic Party. Ayiwo aloba amagama kusivumelwano sokusebenzelana. Wonke lawa mabandla avumelene ukuthi uTswangirai nguye okhethwe ukukhokhela lumanyano ukuze ancintisane lomongameli Mugabe kukhetho oluzayo. Abangene umhlangano walamhlanje bathi ubungokucanda indlela abazayilandela ekulungiseleleni ukhetho njalo lokwenza imihlangano yokwethula lumanyano ezabelweni zonke zelizwe. Ukusungulwa kwekolishi leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu yena othi uhulumende udlalisa imali evele ingekho. Itale labaphathintambo eleCabinet lipasise uhlelo lokakhiwa kwaleli kolishi esigabeni seMazowe eMashonaland Central izolo. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi baphe ikolishi leli igama likaMgabe ngenjongo yokumhlonipha. Wengeze wathi ikolishi leli lizaqakathekisa izifundo zesayensi, itechnology, engineering lemathematics. Kodwa abamabandla aphikisayo kanye loZulu bathi lokhu yikudlalisa imali kahulumende. Bathi ngabe imali isetshenziswe ukuthuthukisa amayunivesithi avele ekhona angakapheli ukwakhiwa afana leNasti kobulawayo kanye leLupane University. Sixhume umqoqo wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube unkosazana Ritandlovu.
Isizathu sokwenza into enjengayonalezile akuvunyeli ukuthi ayenze into enjengayonalezi. Yikuthi kakulalito esingayenza yona ngoba sowathatha abantu beZimbabwe wabenza abakhe zifuvele ubonke ngabantu abakhe. Awusozithatha imali yelizwe engaka uye yakhe iyunivesithi ize nelizwe lakho abantu belambile akunamali ezweni akulanto ekhona yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilizwe mhlobo bani. Imali one, asinamali yelizwe two, imali vele kayikwelizweni khona abantu balala emabhenki akula mtsole sento esikhwameni kuphenga ngemali imali kawulayo ibu ecotation ngekhadini yawufika esitolo kule sitolo of course ezingathi ukuthi ibhadala i-10% kwezinye indawo wathi uyabhadala ngeyokuqesha ukuthi abhadala i-10% ofee amount oyibhadalayo so uyofica umuntu omdala ongakana ofuna ukubulala ilizwe ethatha imali engaka eyifaka entweni yakhe ayibiza ngelizwe lakhe ilizwe lakhe aliqakathekanga akuqakathekanga futhi ukuthi yena atshengiseli ukuthi kule mali engaka ayisebenzisayo abantu bedikeka akula kudla akula lokho esibhedlela akunanto ekhona lilizwe ngelizwe kuphela
bakhona abakhononayo abathi akhona ama-yunivesithi afana labo Nasty koBulawayo labo Lupane University yasele minyaka akhiwe kodwa lokho engakapheli ngalokho bathi nga imali le isetshenziswe ukuqedisa ukwakha lawa ama-yunivesithi lingaba likubona ngaleyo ndlela lani
kuliqiniso khonoko wakhangela lokho kuna abantwana abamele bayefunde eLupane lokho befunda koBulawayo befundela endaweni ezinjengabo railways zone ziyana kade yaqalisa ngithi le minyaka omingakyena leyana iyunivesithi eLupane akunanto ekhona akuphelanga lutho akulalutho lwenzakalayo ukhangele inational leyo koBulawayo ayikapheli lokho imile endleleni and khonokho kutshengisa ukuthi asomkhokheli welizwe lonke ngokufuna ukuthi yonke into ibe ku-one side yelizwe ngoba i-national and central yona leya kukhulunywa ngayo kulapho bona abavela khona so bafuna ukutshengisela ukuthi bona kulomnye umhlubulo welizwe abavele bengalandaba lawo
unkosazana Rita Ndlovu ngumqoqo wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube
Abafundi besigaba seMathebelele North bahamba imango emide besiya esikolo osekubangele ukuthi abazali bacele uhulumende ukuba ayakhe izikolo eziningi esigabeni ngoba umango omude ohanjwa ngabantwana ubaphazamisa kumpumela yezifundo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Lamuhla izikolo zivaliwe eZimbabwe abafundi sebephakathi kwekhefu bakhangelele ukuvula ngemva kwamaviki amane kodwa ayisibo bonke abathakazelela leli khefu ngoba impumela yezifundo ayikhombisi uhambo abaluhambayo behambela ezemfundo Inengi labafundi bahamba amakhilomitha edlula amahlanu besiya esikolo bavuka emathathakusa bebhekise amabombo esikolo baphenduke emakhaya izifuyo sezivalelwe esibayeni Unkosikazi Ntombi yolwandle ngono owemzola 3 eLupane uthi izikolo zikhathana kakhulu njalo abanye sebeze behamba kanye ngeviki ukuthi abemfundo yaphezulu abaqhubekeli phambili ngoba izikolo zikudele emakhaya.
Izikolo zikhatshana kakhulu. Abantwana kugcina kusenzeka ukuthi umntwana ehambe esikolo ka-1 ngeviki ngenxa yokuthi kukhatshana esikolo kakwanisa umntwana ukuthi ehambe eze efika isikolo insuku zonke. Izikolo zikhatshana. Abantwana bathwele nzima sikwazi labanye okumele be secondary bacina bengasaphumeleli kuye secondary sebecina ngabo grade 7 ngoba i secondary yangkhona iyabi ngeyodwa iyabi khatshana kakhulu
ngakho ke uthi bacela izikolo eduze ngoba labo abenelisi ukuyafika esikolo bafika sebediniwe bengasaqaphelisi ezifundweni zabo
Sicela ukuthi sinakekelwe ngesikolo ukuthi sithole isikolo eduzani kube lesikolo abantwana bephumelele ngemfundo ngoba bona abakwansi ukuthi behambe befike esikolo kugcina sokuyikufika kuphela kokuthi umntwana ufikile kodwa kungaselanto ayifundileyo ngoba vele uvele wadinwa ngomango ukusuka ekhaya ezefika esikolo so gcina sokuyuseless ukuhamba kwakhe umntwana esikolo lokuyana kungasancedanga lutho
Ujaha ofunda eThokozani Secondary School Umnumzana Nkanyiso Ngulube osenkayi olula amalungelo oluntu eMathebeleland North uthi uhulumende weZimbabwe katshengisi ukuzihlupha ngokwakha izikolo ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni.
ngoba njalo enye into ehluphayo khona apho phezokuthi behamba uma ngomude ngoba izikolo zikhatshana. Uhulumende udeploy abantu abakhuluma isishona emathebheleleni. Into enye yenza kube njalo ukuthi vele baye bengazwanani lama teacher labantwana ngoba umntwana okhuluma isiNdebele akaze ezwe isishona. So uhulumende lokwenza deliberate ngoba yi-grand plan ka 1979 grand plan ukuthi kumele badiploye ama teacher esishoneni ngocuku lwakhe ebantwini bemathebhelelendi ukuthi adiploye abantu abavele esishoneni. Okunye okuzwisa ubuhlungu, abanye vele badiploye khapha esikolo zemathebhelele emathebheleleni North. I saw even la matisha ama CIO.
Umnumzana Thomas Sithole oyakhele ePlumtree olwela amalungelo oluntu uthi lasemathebheleleni South babhekane lodubo olufanayo.
Ukuhamba imango emide lokhu kwenza abantwana bengasithakazeleli isikolo njalo bebone kungcono ukuthi bezidlalele. Sesibonile futhi njalo ukuthi abanye badlengula emgwaqweni lapha. Lokhu kwenza ukuthi izigaba zakithi zingathuthuki ngenxa yokuthi uma abantwana bakithi bengahambanga esikolweni, bengafundanga njengoba kuthakasifundanga, kwenza ukuthi lamathuba omsebenzi uma yisesiba khona bengenelisi ukuwathatha, ubisela muva inguquko ezigabeni zakithi.
Inani labafundi abaphumelela ezifundweni liphansi kakhulu ezigabeni zonke nje zeMandebeleni bebhekane lendubo ezimbalwa ezigoqela izikolo ezilutshwana, ukusilela kwababalisi abafundele umsebenzi, amandla kagetsi, izindlu zokufundela kunye namanzi. Ukuhamba imango emide yikho okuludubo oluphambili kuthi ngesikhathi sendlala abafundi bahle bengayi esikolo. Ngimele iStudio 7 iseMzola 3 ngingunompumelelo moyo.
Inkampani yeKentucky Fried Chicken, KFC, silandule imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekhefa layo esanda kulivula eBradfield kwaBulawayo. Uzulu wakwaBulawayo uqale ukukhonona ekuvulweni kwaleli khefa ngeviki edluleyo esithi inkampani le ilenkethabe chavi. Vakona bake batshengisela phambi kwaleli khefa ngodaba lolu. Kodwa embikweni wethule namhla iKFC ithe kungamanga ukuthi iqatshe abantu abavela eHarare isithi phakathi kwezisebenzi ezingamachumi amahlanu lanye, abangamachumi amabili lambili yibo abavele eHarare ukuze fundisa abasanda qala umsebenzi. Ngalokho ithe abanye bonke inzalo yakoBulawayo njalo ithi abeHarare laba bazasuka babuyele eHarare bengaqeda ukufundisa abanye babo.
Ku-Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sihlaziya inhlupho ezibhekane labesifazane kwezombusazwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
USergei Udastov odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Russia ukhululwe namhlanje ngemva kokubika okweminyaka emine edluleyo. Uthi uzaqhubeka iphikisana lombuso kamongameli Vladimir Putin njalo ekhuthaza abantu ukuthi bengasekeli ukhetho aluqoqayo lomnyaka ozayo. UDastov ukhokhele ukutshengisela kokuzama ukuvimba ukuthi uPutin ancintise okwehlandla lesithathu okulapho abotshwe khona.
Iziphathamandla zakwele Turkey zilobe izincwadi zokuthi zikhuthaza ukubotshwa kwentatheli zindaba ezingamachumi amathathu lanhlanu ezinakanelwa ukuthi zisebenzelana lomkhokheli wokholo lwesimoslem u-Anatolu ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela imizamo yokugenqula urhulumente walelo lizwe nyakenye.
Lanxa amabandla aphikisayo sithi ayafuna ukuthi kube lo mmanyano wokungena kukhetho lomnyaka ozayo, inkinga kukhanya sekuyindlela okuzabelana ngayo izigaba zokuncintisa. Phansi kwesivumelwano esiyakhandwa ngumongameli we-MDCT, lamanye amabandla, ibandla le-MDCT lizancintisa kuzigaba ezedlula ikhulu lamachumi ayisithupha, kuthi icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lincintise kuzigaba ezingamachumi amabili. Amanye amabandla lawo akumanyano lo azancintisa kuzigaba ezithile kusiya ngokuvumelana. Kodwa lokhu yikho sekudale inkulumo eyabangela udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo ngesonto, lapho kwatshaywa khona umsekeli kamongameli Tswangirai unkosazana Thokozani Khuphe labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lonobhala ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Yabona into eyokuganga engaziwayo ukuthi ukuganga kwangkhona kujongeni kusebenzele kusenziwa ngubani efunani, kuba nzima ukuthi ubekwazi ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Ikhangele futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU PF lilabo ubungcwethi bokuthi lenze elingakwenza ukwenzela ukuthi laba abaphikisana labo babonakale bengabantu abangafanele ukuthi bangaba-challenger. So ngazona ezizathu awungake wathi ukuthi yibo kumbe layisiko, njalo futhi kuzima ukuthi uhluthi yibo kanye ungakabi lobufakazi bakhona. Andubana ube lobufakazi uzabucabangela ngoba sibazivele bengabantu abangcolileyo, so sizacabangela ngoba sibazi bengcolile. Kodwa okusalayo ukuthi okwakathesi akula muntu sibili ongaba lobufakazi ukuthi laba yibo abakwenzileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolo? Nanku yakhuluma lapho Bebhe kuba naye akucaci kahle, kodwa ke ngabantu abaziwayo ebandleni lokuthi ngamalunga ebandla.
Ngiphosa mvumelana naye to a great extent futhi ngoba okwamaqini ama-operations ezano sesiwabonile, siyawazi sesihambela nguma ngomude. Bane-capability yokuthi bengene be-infiltrate. Be-infiltrator besuka kwabanye abantu abangayisibo ababa-directly involved in executing izinto zabo. Laba aba-executayo babe bengazi ukuthi bona bakusetshenziswa kuyiphi program. So there is that possibility enkulu kakhulu ukuthi kungabe kule sandla sabo phakathi, ngoba vele ibona into abayifuna kathesi uku-destabilize ama-opposition ngayo yonke indlela. Bese sibuya futhi on the other hand siphinde sithi singagijimeli ukubaphakamisela phezulu kakhulu kwesi sikhathi nalapho abangekho khona. Siqale sizinuka amakhwapha thina sithi thina on our side si-right yini ukuthi si-understande kuhle indaba yangkhona. Kungatholakala ukuthi ngempela ngempela ngabanye abaphakathi okungalani lezana sesiyikhukhumeza yona ingenzanga lutho. Kumele kuqale ku-investigate laphakathi ukuthi yithi khona ngapha ephathini kuma-opposition kuvele kuminjani, kuyazwanwana yini, kubangwani kuzaphumela egcikeni ukuthi kambe lokhu kungaba kusuka nga. Kodwa ama-chances okuthi i-CIO lingaba involved ayi nalo lingaba khona. Laba abafana besetshenziswa bengazi kulabanye njengale eceleni okuyibo abaphethe yonke into bethumela abafana, abafana bengazi ukuthi kanti into le isuka nga.
Mnumzana Bebhe, siyabona ukubana lokhu kuthiwa kungakwenzakele ngenxa yokubana bakhona abafana lawe abangathakazeleli ukuthi kube lo manyano wamabandla. Kungakuliqiniso yini lo?
Wothi ngukorrect Bekandi. Nxa uthi wena abanjengami abangathakazeleliyo angikhole ukuthi ukhulume iqiniso konabo. I-statement ngiyabona siphume emlonyeni wakho ungazizwanga, ngoba akula lapho ongaba lobufakazi kumbe lapho engatsho khona ukuthi kanithakazeleli ukuthi ube umanyano. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi kulalapho engithi khona umanyano ubekufanele ukuthi wenziwe, usaziwa nguye wonke umuntu, ikakhulu abantu abavotayo, ngoba phela sinyeza izinto abangazaziyo abantu abakhutayo kuyakusuke kuhluphe ngoba yibo esibadingayo ukuthi bangene bengena door-to-door bengene muzi ngomuzi bahambe ngezinyawo bekhuluma bekhankasela izani so kuqakathekile ukuthi nxa besiyakhankasa belo mlwazi olugcweleyo ukuthi kona bakhankasela into ethi ko nxa laba abantu abafanele bakhankase besabuza imibuzo kufanele nami ngime kancane ngilalele ukuthi imibuzo abayibuzayo ngilalele ukuthi izifiso zabo zithi andubana ke senza ukuthi hayi into leso esingayenza okokuthakazelela hayi mina utshela gani ngiyathakazelela kakhulu ukuthi kube lomanyano but umanyano kawube ngumanyano omanyanisa amaZimbabwe azabona hathi omanyanisa abakhokheli bamabandla ngoba ngapho umanyanisa abakhokheli bababandla kuzaba ngumanyano ophezulu.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolu nxa sekumanyenwe indaba yamasithi oluxabanisa abantu?
Iqiniso lelo Christopher Choi. Into yokuqala kumele sibe yazi ukuthi nxa kuyiwa ku-coalition, wonke umuntu othi mina ngize ngena ku-coalition kumele angene ekwazi ukuthi kumele azinikele to make ama-compromise. Ngesilungu bathi i-give and take, ukuthi awusoze uphume lakho konke okufunayo wena ngoba abantu bebaningi bezehlangana. So nxa kungangenwa ku-coalition kungena that spirit yokufuna ukuthi kube lama-compromise, i-coalition ayisozisebenza. And lapho embona kule mistake khona i-coalition lay isisuke yaqala ngoku-emphasize kakhulu on kuyena le ndaba yamasithi lama leadership e-coalition ingakayakhi i-basis ye-coalition yangkhona bekumele ukuthi ngakathi sikhuluma ngokuthi amabandla ayabhoda wona la afuna ukungena ku-coalition akhuluma ebantwini athengisa i-coalition kuqala.
Alo ke ngumnumzana bekezela maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lonobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MTCT umnumzana Abednego Bebe.
Izikhwicamfundo zokholo lwesiKristu lo lwesiMuslim ziqhuba umhlangano wokufundisana lokubonisana ngokuphathelane lenhlala kahle kaZulu. Ziyafundisana njalo ngokungenziwa ukukhuthaza ukuzisisana phakathi kwamacele omabili. Kuvika uMavis Gama.
Umhlangano wamaviki amabili lo uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano we-Interface Committee of Zimbabwe. U-Sheikh Ismail Duwa, umgcinisihlalo we-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, ngomunye onkokheli ekule committee.
So this was just an information dissemination whereby
lapha besifundisana sisebenzisa iQuran ngokwayo ngoba abantu kumele bazisise ukuba kulokholo lwesi-Islam olulandelwayo ngabalabo abakumuslim. Ukholo lwesi-Islam lufundisa ngezokuhlala ngokuthula. Kuphambana lemfundiso yesi-Islam, lo olandela lolu kholo nxa ethe waganga wabulala loba ukwenza okubi akulani lokholo lwakhe nguye oyabe enengqondo embi.
Uduwa ethi lumhlangano usungowesithathu njalo sekusize ukuvula ingqondo yenkokheli zenkolo zombili. Omunye wabangena lumhlangano ngumnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam. UDube uthi iyadingeka imihlangano yalolu hlobo ukufundisana phezu kwenkolo zombili kakhulukazi olwesi-Islam olulabalandeli abahlezi becatshangelwa ukuba beyizigebenga.
Ngoba izinto abakholwa kizo ziyafanana kakhulu kulokuchiyana. So asimelanga siqakathekise ukuchiyana okuncinyane kodwa thina sifanana endawo eziningi. Ngathi ngamafeature yinto esihlalele lapho kumbe esifunda ngayo. It's a course. Ikhosi kufundisana ukuthi singahlalisana njani. Njalo silama lecturers from both ama Muslims lama Christians bayasifundisa ukholo ukuthi ukholo luthini, amabhuku athini, avela ngathi uNkulunkulu uthini ebantwini. Thina sonkeni singabantu singakabe ngama Christians noma Muslims kodwa uNkulunkulu ngayes addressa usaddressa ngokuchiyana kwethu lokufanana kwethu njengabantu.
Uphinde wasola abezindaba uDube ethi yibo abakhulisa udaba lokungezwani kwenkolo zombili.
uzabona ukuthi ngemide esilayo le amaphepha esilayo lama television ethu la asitshela amanga okuningi ngaphakathi kwamakhololo abo ngoba amaphepha ngabe bhala kumbe ama-journalist ngabe senza umsebenzi wabo esiyisikhathi babe qhakathekisa ukuthengwa kwephepha abasaqhakathekisi ukubambana kwabantu kumbe ukuthandana kwabantu.
Umnumzana Jeffrey Moyo olikholwa lesiKristu uyalincoma lelinyathelo elithethwe ngabenkolo lezi zombili.
Okuright lapha lokuhlangana kwabantu laba yikuthi kuyabancedisa ukuthi babone ukuqhakatheka we-religious freedom, ukuthi amabandla, ibandla linye lalinye lile freedom layo yokukholwa kwalo. So yikho ngisithi mina vingahlangana yesi kodwa ukuthi bazazwanana lokho akusoze kwenzakale kodwa kuyenza ukuthi babone the importance ye religious freedom lapha eZimbabwe.
Lomhlangano wokufundisana ngezenkolo ezimbili lezi uqhutshwe ngosizo lwemali evele emahofisini esigodlo seIrani kuleli ungenwe ngabavele enhlanganisweni zabakukholo lwesiKristu ezibalisa eye Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Greek Orthodox, Unity of Holy Gospel, Roman Catholic, Lama Paradise Gates. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithi kuhle kakhulu ukuthi abantu kweleRwanda benze ukhetho lukamongameli olungeladlakela mhla ka-4 ngoNcwabakazi. Uhulumende wakweleRwanda uthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha 6.6 million bavotela umnumzana Paul Kagame. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisitshiyangalombili abavotayo yilabo abaphikisa uhulumende. Uhulumende weRwanda uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamajumi ayisitshiyagalolunye lesikhombisa ekhulwini 97.6% bavota kukhetho lolu. Kodwa-ke uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department luthi lukhathazekile kakhulu ngokwenzakale kukhetho lolu. Isikhulumeli sohlangothi lolu uHitha Nuet uthi kukhona owahambanga kahle sokubalwa amavoti kaZulu. Uthi ilizwe leMelika lijayela ihlombe intatheli ezindaba zeRwanda ngokuveza ubungilimbani lobu njalo lokwethulela uZulu ukuthi abaphikisa uhulumende babekhahlanyezwa nguhulumende. UNuet uthi iKhomishini yeNational Electoral Commission layo yenze kahle ngokunanzelela ukuthi kukhona obekungenziwa ngemfanelo yazama ngamandla wonke ukuthi ikulungise. Uphinde wathi kuyabukeka kakhulu ukuthi kwenziwa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo ababefuna ukuvotelwa nguZulu kukhetho lolu. UKagame wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-1994 kulandela impi yomvukela.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kwezemidlalo ke lamhlanje ziwe ngophondo ezikamagebhula iqembu leHighlanders bayilishaye nge-2-0 iZPC Kariba kumdlalo weCastle Laga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje. Komunye njalo umdlalo kube yiTsholotsho 1 Capes United 1. Lwane Super Sounds iqiba ke ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yamabandla esikhombisa abumbe umanyano ngempela sonto edluleyo OMDC Alliance ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Ukusungulwa kwekolishi leRobert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe nguZulu othi lokhu yikudlalisa imali.
I-KFC ilandula imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.